Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 21 zibandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we COVID-19 uthatha imphefumulo yabantu abedlula amachumi amahlanu ngelanga linye.
Mbonanga zantu abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela.
Umongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elithumi lasikhombisa ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and i-system of governance ife to all groups or abantu wonke.
Ibandla le-MDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla, kodwa omele abe ngumlamlankunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Kokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe wethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo ngokutshona kukamnumzana Sibusiso Moyo obe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ilanga lesithathu umkhuhlane we COVID-19 uthatha umphefumulo yabantu abedlula amachumi amahlanu ngalanga linye. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi sokubhubhe abanye njalo abantu abangamachumi amahlanu lane 54 izolo kuphela bebulawa ngumkhuhlane we COVID-19. Abatholakale belegciwane le-coronavirus bedlula amakhulu ayisikhombisa 733, okutsho ukuthi i-COVID-19 isibulele abantu abafika phose inkulungwane 879, njalo igciwane layo lahlasela cishe abazinkulungwane ezingamachumi amabili 19,253 selokhe laqhamuka ekuqaleni komnyaka odluleyo. Lokhu kwenzakala iningi labantu libikwa lokhe liphithizela emadolobheni kanye lemalokitshini lingalandeli iziqondiso ezokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Abantu bathi kufanele baziphandele kulokuhlala ezindlini kungela kudla kanye lamanzi okusebenzisa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Ye, abantu bakubonakala bephithizela ikakhulu nxa ungena edolobheni kulokuphithizela ukuthize sibili ngoba emalangeni adlulileyo baze bagcina bethelwa ngamanzi amapolice. Munoti kondi kuphela esidikidikini, kodwa ke lanxa uhambe emalokitshini uzafica ukuthi vele abantu kabahlalanga phansi. Mbonanga zantu abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole iCovid kumele abefike edolobheni kuphela, bengananzeleli ukuthi lakhonapha emalokitshini nxa lokhu siphithizela sivakatshayana ezindlini siyalelale igciwane lebe lokhu lisabalala, ngoba siyakwazi ukuthi siphuma kusikhathi sekhefu lapho kade sivakatshele khona izihlobo ezivele emazweni atshiyetshiyeneyo. So ngokunjalo ke nxa kuyikuthi umuntu lapha yena aphuma khona igciwane elike latheleka kulowo muzi, ivariant entsha le ingozi kakhulu ememetheka ngokuphangisa. So ngokunjalo esikunanzelayo ukuthi yebo qinisekile sibili ukuthi abantu kabahlalanga phansi, bayaphithizela abanye ngabaye ezibholaneni, abanye ngabavakatshena nayo nje, abanye bala kungamaphatha abakwenza ezindlini okuncane khonokho okuzijabulisa bengananzeleli ukuthi bazifake engozini.
Kuyini okungenziwa nguhulumende lokungenziwa yizo izakhamizi ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli?
Abantu kabahlale phansi phansi igciwane kalihambi kuhamba bona abantu nxa lokhu beyaluzela besiyalelali ngoba lingangena egumeni okwenzakalayo kathesi ukuthi izibhedlela ziyakutshela ukuthi zigcwele mbe bayakubuyela ngkhaya uye-isolate ngkhaya khonokhona siyakwazi ukuthi lapho esihlala khona thina izindlu zethu kuvele kuncane uya-isolate ungaphi usebenzisa itoilet yiphi uvele uphekelwa ngaphi so okuqakathele ukuthi senqabile ukuthi igciwane leli silithole nxa sesibuya-ke kuhulumende kuyisifundo esikhulu sona sekuhulumende ukuthi ilizwe liguqe ngamadolo linje kuzaba nzima lanxa kungakuya loba yiwuphi umkhuhlane ukuthi abantu bahlale ezindlini ngenxa yokuthi abantu izisu zikhala umoya so nxa kunjalo umuntu uyazibona sephumile vele egumeni ngabe kuthiwa bekulilizwe esingathi thina kalintengantengi kwezomnotho uhulumende bekumeleke aphe abantu esingathi ngama-food parcels ezindlini ukuze abantu bahlale phansi bangayobayobi ngoba abantu owenza bayobayoba yokuthi badinga ukudla ngokunjalo-ke futhi abantu bayaziphandela elizweni leli siyakwazi ukuthi phose 90% kabasebenzi bayazisebenzi sikhonokhana kwenza ukuthi abantu kube nzima kakhulu njalo sikhuthaza uhulumende ukuthi atshengisele ngomzekeliso ikakhulu emabhasini la avunyele ukuhamba ngoba kakuncede ukuthi thina sibe 2 meters apart kumbe 1.5 meters apart wayelist kuzupho laphana nxa abantu behlezi bayebevele bengama-centimeters apart khonokhana kasiwo mzekeliso omuhle abantu abawutholayo kuhulumende uhulumende katshengisele ngezenzo atshengisela ngemzekeliso njalo siyakhuthaza ukuthi i-ministry of finance kumbe singathi laba abakhangele ngezezimali babe becabanga ukuthi umkhuhlane lo kungenzakala uhlale lapho kwesikhathi eside abantu babe lokhu begula besifa kambe abantu bazahlala okwesikhathi esinganani besezindlini ngakho-ke kumele uhulumende aphumele iqhinga lokuthi abantu ngabancedisa benjani behlezi ezindlini
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo umongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho ediliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli umnumzana Donald Trump izolo ntambama imithetho le igoqela embalwa eyasusa ilizwe lemelika kunhlanganiso zamazwe omhlaba ezifana leyokulondoloza ezomkhathi e-Paris Agreement uBiden esethula amazwi ekufungisweni kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris emini izolo ukhuthaze izizalwane zalelo lizwe ukuthi zibambane lanxa zingaboni ngasolinye kwezombusazwe untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
Office of President of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
UBiden uthethe intambo zombuso kulokufuthelana okukhulu phakathi kukaZulu weMelika ngendaba zombusazwe ngoba abasekeli bakamnumzana Donald Trump besithi waqilibezela lanxa nje lokhu kungamanga aluhlaza. Ngokunjalo uBiden ucele uZulu ukuthi abambane ukuze abhekane lenkinga ezifana lomkhuhlane weCOVID-19 lokunye okuhluphayo. Umongameli Biden usole abamhlophe abazonda eminye imihlobo kanye labenza udlakela abafana labasekeli bakaTrump abahlasele edale lephalamende eleCongress kumaviki amabili edluleyo. Uthe uhulumende wakhe kasoze abuvumele ubudlwangudlwangu obunje.
Violence sought to shake the capital's very foundation.
Impande zesigodlo sethu zazanyazanyiswa ludlakela. Siza ndawonye sililizwe linye ukuzoqhubelana amandla ngokuthula. UBiden uthembise njalo ukuqakathekisa ubudlelwano beMelika labangane bayo hathi obekusenziwa nguhulumende kaTrump. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris yena wenze imbali ngokuba ngowesifazana wakuqala ongumsekeli kamongameli weMelika.
Hi. Kamala Davy Harris do solemnly swear.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Uba ngonsundu wakuqala njalo ukuba kulesi sikhundla. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai ukuthi uthini ngembali esilotshwe nguHarris.
Sasisithi mbeni kwakuzaba ngumlungu, but sabona ngomnyaka ophelileyo ukuthi kwaba lama demonstrations after a George Floyd incident ukuthi kwahle kwachuchisa umnumzana Biden ukuthi akhethe umama uHarris.
Omunye njalo ocubungula izombusazwe umnumzana Tifa Dube uthi mkhulu umsebenzi umongameli Biden abhekane lawo.
Ubaba uBiden baba unkomo usaselibanga elikhulu kakhulu afanele ukuthi azame ukuthi alivale noma azame ukuthi alisondeze ikakhulukazi kumhlaba wonke jikelele. Njengoba sasho phambilini ukuthi ilizwe leMelika baba unkomo lilizwe elilomthelela ezintweni eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngoba umuntu onguye obusa iMelika kufanele ukuthi kube ngumuntu oyazi imhlophe ukudlelana labanye abantu njalo kube ngumuntu ongela ego.
Kuluma ngodaba lwabamhlophe abazonda eminye imihlobo umnumzana Moringai uthi ngempela uZulu kumele ebambane alwisane labantu abanje.
Lapha kumele lathi abantu abamnyama sibancedise labo ukuthi iunity iyakwaniseka lapha eAmerica ma umuntu wonke and i-system of governance ife to all groups or abantu wonke.
Umnumzana Trump yena ubengekho ekugcotshweni kukaBiden ngoba uthi waqilwa kukhetho. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ubekhona. Sibuze umnumzana Dube ukuthi ubona esenzani uTrump njengoba esephume embusweni engakafuni.
Ngokuzitshela kwakhe uTrump kakhulu njalo lokuba ngintando kayiphikiswa sekungenzeka afome iparty yakhe noma engaqhubekela phambili kodwa ngumphathi womaRepublicans. Kodwa ke uqhubekela phambili engumphathi womaRepublicans kuzabe nzima njengoba sibona ukuthi kule impeachment ekhona.
Abake baba ngomongameli beMelika abagoqela umnumzana Bill Clinton kanye lomnumzana Barack Obama labo bebekhona kulumkhosi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyemukela inkulumo zokukhumisana umlotha kwenkokheli zamabandla, kodwa omele abe ngumlamlankunzi kumele abe ngongasekeli hlangothi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
iMDC Alliance yokuqala ukuthetha ngokuthi ilizwe leli alila legitimacy, alikho emthethweni ukuthi lingathi lilizwe phakathi kwamanye amazwe ngenxa yama-election ka-2018 atshontshwa khona abantu bonke babamba ongaphansi. Ngalokho-ke i-MDC Alliance ithungamelwa ngu-Advocate Chamisa, yiyo eyacebisa upresident we-ZANU-PF ubaba uMnangagwa ukuthi kakube lengxoxisa, kakube abantu ababe lengxoxo okuthiwa yi-dialogue engaqeda ubuhlungu lokutholakala engaqeda ubuhlungu lokudilika kwenotho. Asithandabuzi thina ukuthi kungaze kube lempi enjani elizweni, kodwa i-dialogue ingxoxo yiyo eqeda konke, sokubhalelana, sokuvunyelwana, sokusenza ama-compromise. Kambe ngubani ongakwaziyo ukuthi i-Lancaster House dialogue eyithungamelwa nguSmith ngapha ithungamelwa nguNkomo loMgabe usithole lomzoreyo abakuSmith yiyo eyacina sisiba le Constitution ka-1979, e-Lancaster House Constitution eyasibusa over 30 years saze sayiqina sesiba le constitution yethu ngo-2013.
Manje lina liyavumelana na lokuthi kube lenkulumo njalo lifuna zenziwe njani?
Siyavumelana sonke abe-MDC ukuthi umuntu olabantu khathesi yiZANU-PF. Umuntu olabantu abaningi khathesi abamlandelayo ngu-advocate Chamisa. Yiwo amabandla angathi gwaqa bavumelane, amanye amabandla, amanye ama-side shows la angaba ngama-observer. Sibe sesithatha njalo i-civic society ibe khona njengomlamulankunzi izinto zingahamba kahle. Into esayalayo ethina i-political ekuthiwa yi-Pollard, leyo eyakwenza u-number 9 uMnangagwa ebe ngurefuri. Ngapha uChaya Impembe, ngapha ungurefuri, sathi hhayi la ungamadlwane ngumbhedo. Yikho ke bonke laba baku-Pollard sathi asingake sangena kiyo ngenxa yokuthi urefuri ule interest. Kungaba njani ukuthi kube lo muntu ozimeleleyo ongaba ngumlamulankunzi? So thina sikholwa ukuthi ukukhulumisana kweZANU-PF le-MDC Alliance kube lo mlamulankunzi ovela ku-African ovela ku-AU, African Union, mbe ku-SADC, mbe ku-United Nations, kumbe kuma-church organization o-neutral. Singavuma sithi gwaqa ngoba ilizwe leli seliphakathi kwenkinga ye-economy, yemkhuhlane, ye-corruption, ye-dictatorship, ye-illegitimacy.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngumkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe usethule amazwi enduduzo kumuli yakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Sibusiso Moyo obengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe. Umoyo obele minyaka engamachumi ayisithupha lanye 61 ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Sixoxe lesikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni othi uKhuphe lokhu esathwaliswe mzima ngumkhuhlane we-COVID-19.
Khuphe uzwa ubuhlungu kakhulu ngokutshona kukababa uminista uSB Moyo. Uzokhumbula ukuthi basebenze bonke kakhulu umama uKhuphe ebheke kuPollard ngapha International Relations, uminista ebheke International Relations njengominista. Wasebenza kakhulu uminista ezama ukuthi lizwe ubudlelwane bethu lamanye amazwe kakhulukazi lasentshonalanga. Kubuye njalo kube khona abantu beZimbabwe babe nenhlala kahle. Silahlekelwe ke mama Moyo sithi hayi akuhlangali ngehlanga. Kuzodlula lalokhu mama, duduzeka labantwana.
Manje ngamafitshane yena uNkosazana Thokozani Khuphe uthini negciwane leli ele-coronavirus njengoba sibona ukubana laye like lamthwalisa nzima?
Ugqirha umama uKhuphe uthi abantu beZimbabwe kumele bayenze konke okusemandleni wabo ukuthi bangawutholi lo mkhuhlane we-COVID. Namanje nje usalwisana lawo njengoba usazi ukuthi umama uKhuphe ulokhu esathola i-treatment ye-cancer. So ukuqina kwakhe akufani nokwabantu nje bonke, so usalwisana lawo. Kodwa uthe abantu abenze konke okusemandleni wabo ngoba le nto le ma singananzelelanga izosiqeda sonke.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C. Yabo!
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi ugatsha lezokuhlenga abazithola besengozini zemvelo olwe-Civil Protection Unit luthi abantu abahlala duzane ledamu leThugwi Mukosi kumele balimuke ukugcwala kwaleli damu ngoba lizachitha maduze izulu lingaqhubeka lisina. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezempilakahle lukhuthaza uzulu ukuthi angesabi ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igcikwane lecoronavirus. Okhokhela uhlelo lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 unkosikazi Agnes Mahomva uthi uhulumende uzathatha amanyathelo okubona ukuthi abantu abangene engozini ngenxa yejekiseni le, abanye abathi ingabafaka ebunzimeni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Balaleli labasakazwa la Studio 7. Lo okhulumayo nguPhathi Momoyo wasendaweni yaseGwanda Reserve. Ngithi njani ngisakaza omuhle. Siyabonga kusitshela zonke izindaba kungekho elisifihlela khona. Siyabonga, libe losuku oluhle.
Ye, livuka njani basakazi baka Studio 7? Mina ngiyamangala ukuthi ungathi uJob Sikhala ukhuluma amanga awophela ichingono ubhala amanga sebotshelwa amanga. I-ZANU-PF eyaqamba amanga for 40 years yabotshwa mbani. Amanga eZimbabwe kuliqiniso sibili ukuthi kabotshelwa ngoba abanikazi bokukhuluma amanga yi-ZANU-PF. U-ED uthe ngena uthe ilizwe lizalunga within 100 days. Kodwa sabona sokulama-teacher astrikayo, sokulama-nensi astrikayo bekhala ngemali. Owukuthi yena nguye owaphuma phambi kwabantu njengenkokheli wakhuluma amanga. Akazange aboshwe. Bengicela ukuthi ngamanga abophisa ngayo i-ZANU-PF yiye ebotshwa yonke. Uthi wenga uthe abantu kabamaintaine i-social distancing. Unyara tuthola abantu abangu 26 ebhasini yakhe ngoba emaintaina leyo social distancing. Isitulo esithwala abantu abathathu thola umuntu oyedwa kunyaratha. Kodwa uzuphi uthola 72. Njalo kabasasanitize abantu emaba bengena ebhasini abasahlola ama-temperature. So bonke labo chiwenga ngabantu okufanele bayedele ngoba batshela amanga ilizwe. Abayekele uhopholi chingono balungisise ilizwe. Beyekele uJob Sikhala balungisise ilizwe, beyekele ukuvalela abantu ezitokisini. Ngiyabonga.
Ngiyalibingela lonke basazi Studio 7 kanye nabalaleli. Ngidlulisa amazwi enduduzo kusiphusiso moyo uMinister waseZimbabwe Foreign Affairs ngithi alwehlangano ngehlile kududu konke kunesikhathi sakho. Noba wayingena isenzani ebulala isenzani isosha evukela abantu bakibo ebulala abantu naye kuze kwamvela kwafika isikhathi sokugcina, but hayi asibambeli umuntu isikhwili sithi lala ngokuthula susomoyo. Aluhlangano ngihlile sidlulisa amazwi enduduzo nakufamily yakomoyo emberengwa sithi hayi kwenzakale kwenzakele udlulile indoda ileli qhawe, hamba kahle susomoyo sinawe noma sinemanxeba ngenxa yenu, but lala ngokuthula.
Sanibonani basakazi abahle nabalaleli. Nami ngithi ngingiphawule, yebo vele ngihlala ngimamele ngoba sometimes ama-audio azowafake awangeni awabalwa. So ngiyazama nje mhlawumbe umuntu this time bengabaleya ama-audio, bengifisa ukuthi balwe ngoba kukhona ngihlala ngikuzwa abantu bekuphawula bekuphawula especially abakhulu bezani-PF lokhu bephawula bethi i-America isozibatshele ngalutho ngoba ayina democracy. But mina ngiyaxakeka kuleyo ndawo ukuthi kanti bona vele bazimisele ukuthi kowabo umuzi bazobe bebheka next door yini ukuthi kwenzakalani. Next door kungaqala ukushayana nabo bathatha induku betshayana. Umthetho next door ungabanjwa nabafuna ukuthi bewubambe. Kanti inhloko zomuzi ngobani? Ngoba yiba inhloko zomuzi waseZimbabwe yiba abaphethe, yiba abayehlulekayo. Khona manje babhizi bathi i-America ayina democracy. Mina angiyiboni kanjalo le nto le. Mina ngicabanga ukuthi i-America nayo i-democracy. Democrats ngoba uBiden uTrump uphikisile waphikisa bamnikeza nama chance okubala ama votes azange kubotshwe umuntu azange kutshaywe umuntu azange kufaka umuntu ejele azange kudutshulwe umuntu but ngale Zimbabwe ungathi uthi uyaphikisa uyathathwa uyafakwa ejele kodwa babhizi bathi i-democracy ayikho i-democracy ikhona ngoba uTrump ulwisile nge-evidence engekho but still azange angene embusweni ngabe kuseZimbabwe vele bezobuyela uTrump ukuthi ube buseZimbabwe njengoba umnangagwa wabuyela so mina abakadala ngibatholi kahle ukuthi kanti wabumuzi bawubusa njani bazinhloko bani zomuzi waseZimbabwe makuwukuthi banje so babheka umthetho womunye umuntu bese bewusebenzisa ekhaya lakubo kuye kulunge konke lokho ngiyacela libala umyalezo wami uphinde uhambe uyefika khona ngani bake baphakame bengabantu abadala bengaze bebonwe yitho abancane ukuthi ingathi abasebenzisi kahle ukuhlakanipha
ngidaniswa kakhulu ikuzwa ngalo muntu obekhuluma lapha amalangeni adlulileyo kustudio ukuthi khona uChamisa wabulalisa abantu bake kanti alubana uChamisa nguye owabulawelwa abantu thini ibandla le-NDC yini labulawelwa abantu hathi ukuthi ibandla le-NDC labulalisa abantu lokho kumele sikuqondise ibandla le-NDC alibulalisanga muntu ibandla le-NDC yini labulawelwa abantu kusuke kumangalise nxa umuntu opheleleyo esesula umuntu obulawelwe umuntu wakhe kumbe isihlobo sakhe kumbe imemba yakhe engasasoli lobuleleyo uma bulala kwakhona uthiwa emsulwa iqiniso elikhona ukuthi izami yayibulala abantu kodwa umuntu uyathiya ukusola uma bulala ibandlelile labulala amapholisa lamasotsha esetshenziswa ayesola umkhokheli wephathi uthi ubone ukuthi khona okunye okungaqondanga ezinqondweni zethu thina abantu ezikhathini eziningi siyathilelika umuntu ezozama ukuthi uzosola umuntu okumele ukuthi nanti yancedisana lilungise isimo selizwe onithathele umuntu onguyo oncindezela ilizwe obulala ilizwe umphakamise angazi kumbe ekuzokwenza ukuphanjaliswa ngamasenti loku wathi sebethe bakuthola emva kokuthengisa kwabo kwazona lezi nsuku kodwa kiqiniso elikhona lokuthi sikhangelele ukuthi i-MDC Alliance yiye eyabulawela abantu hhayi ukuthi i-MDC Alliance yiye eyabulalisa abantu kuyikuphuma umlomo olahlekileyo njalo umlomo oswela ikhanda elilolwayo
salibonani Studio 7 ngiyalibingelela lonke basasazi sibonge umsebenzi womhleli senzela wona mina ngumasibeli ngisetsholotsho mina vele lokho engihamba ngakhona oku ukuthi ngapha emathebheleni lasizuzi lutho kathesi ubaba ugawuli uyakhuluma encoma izanu kodwa nxa liwazi umgwaqo wetsholotsho ukuthi unjani usuka kobulawa nyamandlovu tsholotsho liwubone umgwaqo wakhona ukuthi unjani akula mgwaqo kodwa khona umuntu ezahambe encoma izanu ukuba khona kwakhe khona ngale kuncedana isigaba sakhe ke nesakhe isigaba asincedi lutho khonokho engitsho ukuthi bona bafuna ukusuthisa iy'muli zabo kuphela bafuna ukube bevotelwa ngabantu bebafake ezikhundleni kodwa besuthisa iy'muli zabo bengancedi lutho abantu hhayi bantu bakithi kake livulena amehlo bakithi lisebenzele lani izigaba zakini ayikhona ukuthi libe lifuna ukusuthisa iy'muli zenu kuphela haw sadubeka kangaka shuwa i-development kayikho lina khona ngapho manje lavotelelwani shuwa alila lutho elilitshintshayo ngapha isigaba zakini akulantshintsho elukhona ngitsho
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 Ngakugqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Izolo bekulilanga lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 ubulala abantu abedlula amachumi amahlanu ngalanga linye. Umongameli omutsha welemelika umnumzana Joe Biden uhle wangena ehofisini ngokusayina imithetho elichumi lasikhombisa ezadiliza leyo eyabunjwa ngobe ngumongameli Donald Trump. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.